ewange sibisezihlahla izindlu ukudla emsika ezivandeni luthuli nje kuphela imvama ukubona umkhathi ugubuzele njalo ongaziyo engathi liyezi lezulu kanti luthuli lwamalahle izakhamizi zewange zithi uthuli lolu luqhamuka kuma HDM eZimbabwe Power Company kumankampani yamaChina kanye lemgwaqweni ehamba amagonyethi ethwele amalahle sixoxe lonkosikazi Rejoice Ndlovu hlala elwendulo othi loluthuli selubangele imikhuhlane eminengi
ungakhangela umkhuhlane wezibeletho wabomama sumnengi kakhulu lapha ewange ngani ngoba amanzi uyathi ukhila amanzi wakho ufake lapha nendithi unxa umuntu ongumama sugeza amanzi lawana vele ayebegcwele idust
unkosikazi Primrose Sibanda we-number one village uthi imigwaqo ifile uthuli nki ezindlini
sihlala siphefumula umphefumulo owedust suku zonke ngihlala eceleni kwe-road ama-trucks imoto ezincane amabhasi ayadlula akula imoto eyamanzi elandelayo
sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Sithembi Nkosi Ndlovu omele inhlanganiso elilihlo likazulu izimele yodwa e-Greater Wange Residence Trust othi izigaba zothuli lolu zikabili eyomkhathi leyamanzi uthi abantwana bezikolo basengozini
abahlali be-ZPC ngale engakula bafisa ukuthi ngantiwa bangarelokhethwa bakhutshwe lapho abahlala khona bayefakwe endaweni engcono
sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Thobekile Shoko okunhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance yena wothi abesifazane labantwana yibo abasengozini ngalolu thuli uthi abazama ukuphakamisa amakhanda bayabotshwa njalo lezincwadi zamapetition ngalolu daba kaziphendulwa
endlini sometimes amanye amabhakethi engelam zivalo yenza idust bavalo mama labana babotshwa bahanjiswe epolisi bavulelwe ama-docketing and some stuffs
sixoxisane njalo lo councilor weyingagula umnumzana Brian Chikumbo oveze ukuba inenge kalihlolwa umkhuhlane wofuba kubalela labasebenza emigodini yamalahlele uthi kuya kube le mizamo lakho nje qo eyokuba kuthelwe amanzi okuthambisa lolu thuli kodwa isixazululo yokuba kuvulwe imigwaqo emitsha ibe khatshana labantu kanye lezimayini lazo zibe kude sixhumane njalo lomholi obona ngezehlakalo zesabelo semathebheleleni North umnumzana Richard Moyo ngalolu hlupho
ngathi uyagara kathesi at least sekuyifluidi esingena kakhulu kudeka river sekusiba ngcono ngoba sesazama ukuthi silungisise even le pollution alani ukuthi intuthu ziphonge ukuhamba phezulu emkhathini mahlayana sesukuzama ukuthi suku-adresse konke khonokho
ngokutsho kwenhlanganiso ye-Community Working Group on Health ngomnyaka abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha bayafa ngomkhuhlane wofuba kwele Zimbabwe ikakhulu abasebenzela emigodini inhlanganiso ye-East Central and Southern Africa Health Community isivezele ukuba uthuli lolu lubangela imikhuhlane yofuba efana le-pneumoconiosis lufiphaza njalo amaphaphu abe-Community Working Group on Health bathi lokhu kungenxatshe nxa uhulumende engaqinisa umthetho wokwemba mahlayana nje ngimele istudio 7 ngisewange ingagula ngingunokuthaba Dlamini.